So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uTanono Kawande obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-4 Mabasa 2023 ngoChris Dande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla lezaphu selikhuthaze uZulu weZimbabwe ohlala kwele South Africa ukuthi aphume ngobuningi ayitshengisela phambi kwesonto yesikhonzi sikamongameli Mnangagwa umnumzana Hubert Angel eJohannesburg ngolwesihlanu, lapho azakuba lo mcimbi khona.
Ingakho ke thina sinxuse umuntu wonke waseZimbabwe, notabe ebandla lezaphu ngoba kulani lezaphu lo ngomuntu wonke waseZimbabwe ukuthi sizotshengisela sibonise ukukhonona kwethu ngento eyenziwa ngabantu laba.
Ibandla le-CCC lithi isigaba se-Country Park asiyi kubandla le-ZANU-PF lanxa umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ethembisa izakhamizi ukuthi uzazixhumanisa lamagagasi e-Wi-Fi zingamvotela kukhetho oluzayo.
I-Country Park izathathwa yi-Citizens Coalition for Change, ngeke yathathwa yi-ZANU PF ngoba esikubonayo kathesi yizithembiso kuphela ezikamthuli Ncube, akula lutho okubambekayo esikubonileyo.
Izakhamizi ze-Igusi eNyamendlovu eMathebelele North zithi sezitshaywa ngumoya okwamanje kulandela ukuhlaselwa ngabadinga abathakathi abaziwa ngokuthi ngothika mtanda kumaviki ambalwa edluleyo.
Kudala abantu laba be-operatha iminyaka leminyaka lokho besedlula kithi bethathela abantu izakhamizi inkomo, bethageta obhoko inkomo, bebathathela izifuyo, bebathathela lezimali.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla lezaphu selikhuthaze uZulu weZimbabwe ohlala kwele South Africa ukuthi aphume ngobuningi ayetshengisela phambi kwesonto yesikhonzi sikamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Hubert Angel eBoksburg eJohannesburg ngolwesihlanu phezu kokuthinteka kwakhe kumisebenzi yenkohlakalo evezwe ngumsakazo we-Al Jazeera. U-Angel obelomunye umhlangano ngeviki edluleyo ubikwa engomunye walabo abathinteka kabanzi kule documentary. Ukhangelelwe ukwenza umbuthano ngolwesihlanu kulandela omunye omkhulu wawenza eDubai. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesikhulumeli sezaphu umnumzana Msongelwa Ndlovu ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Amathuba okutshengisela kwelakithi siyancipha, ibandla elibusayo liyabulala lokubulala abantu nxa bengatshengisela ekhaya. Thina njengabandla sikhuthaza abantu bakithi bonke abasemazweni ukuthi basebenzise amathuba atholakalayo lapho kungela khona ukuncindezelwa kwabantu ukuthi batshengisele kubo bonke laba abaphathekileyo kudaba lokuweba ezomnotho, especially laba abaphatheke ngodaba lwe-gold looting evezwe i-Al Jazeera. Ingakho-ke thina sinxuse umuntu wonke waseZimbabwe, notabe ebandla lezaphu ngoba kulani lezaphu lo ngomuntu wonke waseZimbabwe ukuthi sizotshengisela sibonise ukukhonona kwethu ngento eyenziwa ngabantu laba.
Ukutshengisela lokhu likuqoqa kwele South Africa kuphela yini kumbe kukhona la kwamanye amazwe?
Sinxusa wonke umntana enhlabathi, wese mwana wevu, kwese kwamuri, yonke indawo, ngabe kuse-South Africa, kuse-England, kuse-Canada, kuse-Europe, wonke umuntu akabophe ijambo, kayihlome, ihlasele. Sesikwalile lokhu thina, siyakwala, siyakuphinda njalo siyakwala. Laba bantu abatshontsha umnotho welizwe, omama besifa bebelethe ekhaya, abantwana besifa ungela mithi, ama-pensioners lama-overtrain ethu esifa bengela lutho abalutholayo besebenze gadalala iminyaka eminingi. Kodwa sibona abafana abangasebenzanga lutho bembuluza ngey'mota, bembuluza ngezicathulo, betshengisela ngegolide. Enough is enough.
Abe ZANU-PF bathi ifilimu le iqoqwe izitha zabo ezizama ukungcolisa ibandla labo phambilini kokhetho.
Hayi, lokho sikujwayele vele besikukhangelele ngoba konke okubi ebakwenzayo bezano bayadinga lo muntu abangamsola, baza kuthi lokhu ngama-sanctions phecelezi, hayi lokhu kwenzela ukungcolisa thina. Bona abavumi ukuthi vele bangcolile, thina siyabazi bangcolile. Balamacala bazo bakuvuma ngo-2017 bekhipha uRobert Mugabe, but bona hayi vele ube sebenza lamasela lezikliwe, kodwa jiki-jiki uzakuthi bazowujika bethe ngama-sanction. Khathesi bayakwala lokhu, but hhayi ngobani abafuna ukusingcolisa. Asoze sikumamele thinalokho ngoba siyazi ukuthi ngabantu abazingcoleleyo, bala macala wabo bakhuluma bodwa kumavidiyo.
Alo-ke ngumnumzana Msongelwa Ndlovu, isikhulumeli sebandla lezaphu.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele
inkonzo. Kwezokhetho ibandla le-CCC lithi isigaba se-Country Park asiyi kubandla le-ZANU-PF, lanxa umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ethembisa izakhamizi ukuthi uzazixhumanisa lamagagasi e-Wi-Fi zingamvotela kukhetho oluzayo. Uncube bekhankasa e-Country Park ngomgqibelo. Isigaba se-Country Park ngesinye sezigaba ezabunjwa kakutsha kulandela inani eliphansi labantu ababhalisela ukuvota kulesi sigaba. Sixoxe lo mnumzana Swithan Chirowotsa, isikhulumeli sebandla le-CCC koBulawayo, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
I-Country Park izathathwa yi-Citizens Coalition for Change, ngeke yathathwa yi-ZANU-PF ngoba esikubonayo kathesi yizithembiso kuphela ezikaMthuli Ncube. Akula lutho okubambekayo esikubonileyo thina okwenziwa ngumthuli Ncube ngaphandle kokufaka izithembiso. Ye, kuyokuthi ukhansela obevele khona e-Country Park, ukhansela owe-ZANU-PF kenzanga izinto ezibambekayo kulezinto ezinje. Okwakathesi izesa ayikho e-Country Park, izinto ezakhiwa e-Country Park, izesa akula, sebeze bethenga ama-solar panel bezifakela ugetsi. Kuyokuthi amanzi e-Country Park katholakale abantu bathatha amanzi emgodini, ayikhona ezibhoraneni, emgodini. Sithi amanzi anikezwa abantu kwakathesi angcolile, kahlambulukanga amanzi lawo, vele kahlolwanga ngabantu abaqeqeshileyo. Kuyokuthi inyoka ezivela egangeni, inyoka leziningi ende abantu abaningi sebesaba ukuya ezindlini zabo, ukuhlala ezindlini zabo besaba inyoka ezingabaluma. Konke lokhu Mthuli Ncube kazange akhulume ngakho. Akhuluma ngakho i-Wi-Fi, i-Wi-Fi ezafuna ugetsi ukuthi isebenze, i-Wi-Fi ezafuna imali ukuthi isebenze. Kuhle ukukhanye sobala ukuthi ngumuntu vele odlala ngengqondo zabantu. Angikholi ukuthi i-Wi-Fi ingaqathe kuyedlula i-drainage system lokhipha izinyoka luma abantu e-Country. Abantu bengabanjwa amehlo ngabe ZANU-PF abanika izithembiso ezingasoze
manje. Njengoba umnumzana Ncube yena ethembisa ukufakela abantu i-Wi-Fi lokunye kunjalo, lina njengebandla ozanqoba uyenelisa yini ukuthi ayenze khonoko okukhulunywa nguNcube?
Okwamanje engakutsho ukuthi sile program esifake edolobheni encedisa abantu abagogekileyo. Silama Wi-Fi mbona afika 20 ukuncedisa abantu abagogekileyo edolobheni. Iprogram le ikhokhelwa ngumama uSepiso Mpofu, onguye okhokhela iprogram le eyama Wi-Fi ebantwini abagogekileyo. Into esuke yaba nzima e-Country Park ikuthi kwaba liphutha ukuthi kube lo councillor we-ZANU-PF. So ukuthi yena asisayinele amaphepha thina singabe Citizens Coalition for Change, sibona ukuthi yinto engaba nzima ukuthi esenzele. So thina singazi athole isithi yena leyo mbonani kuzakuba lula ukuthi sifake leyo Wi-Fi kodwa thina siqathekisa ukunikeza abantu amanzi logetsi kube i-Wi-Fi ibisivuya ngemuva abantu be-Country Park amanzi abo abanatha ona kahlanzekanga amanzi lana amanzi angikhona athathwe emgodini imgodeli engcekeza.
Alo ke ngumnumzana Swithan Jirowotsa isikhulumeli sebandla lesisi kobulawayo ubekhuluma ecingweni le studio 7 ekhona le kobulawayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivote ngenkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Izakhamizi ze ayigusi engamendlovu emathebhelele North zithi sezitshaywa ngumoya okwamanje kulandela ukuhlaselwa ngabadinga abathakathi abaziwa ngelokuthi ngotsikamtanda kumaviki ambalwa adluleyo njalo bathemba ukuthi abasoze baphenduke futhi ngoba besethusela izakhamizi njalo bezithathela izifuyo lemali. Okuningi asikuzweni kusithandekile Mhlanga weStudio 7 esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Esinye isakhamuzi salindawo, umnumzana Decent Ndlovu, uchasisa okwenziwa ngothika mtanda laba, athi basebenzela endlini kasobhuku.
Kulabantu okuthiwa ngothika mtanda. Kudala abantu laba be-operator iminyaka leminyaka lokho besedlula kithi bethathela abantu izakhamizi inkomo, betageta ogogo enkomo, bebathathela izifuyo, bebathathela lezi mali. Izinto zonke zona lezo zenzakala kulo MP, lo councillor, lenduna, lo sebhuku, lo mlisa, lamapholisa eduze abayibo abaclear lezo nkomo. Kodwa ngihambile mina ngayaba challenge labo bantu. Kade besebenzele emzini kasebhuku lapho kade bethathela khona inkomo zabantu. Berobha abantu egcekeni into emgceke ngaba challenge personally ngeyi-1 bonayo bangu-5 othika mtanda labo leza khamizi zazifika about 20 something. Bathi sokuntambama bathi komunye umzukulu womunye ugogo abasebemthathele ngangimdefender abasebemthathele inkomo ezimbili bathi bayaxolisa ngaleso senzo sabo esokumbizela inkomo ezingu-2 le-$100. So inkomo lezo kabaseyikuzithatha ngoba bebezama iqhinga labo basemsebenzini baphandela abantu babo.
Usobhoko walindawo unkosikazi Grace Mpofu uthi abantu abaphoqwa ukuthi baye kubotsi kamuthanda.
Kuze bengene lapha ngabevunyelwe ngumlisa lenduna asiphonge ukubukela kuphela babo. Abantu bona bebathande bona abantu besigabeni bavumelana mina ngizeka ngange usebhuku ngiyabe ngikhamela abantu. Abakuvumelanayo into esebeyikhiphile ukuthi bakhonze ukuthatha kuphela lawo ngamangane e-altars abathathi bayavumelana siyebukela anti singabantwana kulobani kulomngithi kusebhuku kulisa induli thina sokuthiwa kingayali nxa befunwa ngabantu.
Lokhu kugcizelelwe ngukhansela Johannes Sibanda wakulindawo yena othi uhlupho lolu alusabhahanga esigabeni ngoba abantu laba sebahamba.
Kuzekwabo kuzihlupho zabo kumbe kwabe kuzidayela izinto kumbe ukuthanda izinto bayahamba kodwa sibatsheli besabafundisa la amalungelo yabo ukuthi akula ngicela umuntu ongaphosa umuntu sabanika futhi nenhamba zamapholisa ukuthi ngaze kunzima ubone ngalenenzima uyadeba lolucinga uhlupho lwakhe sedinga ukuthi aluba kuthiwa ungena indawo yonke but sebesibaselela kula ngitohoso abantu bazithandela nganeko umuntu ngohlupho lwakhe uyabhadala mzini kuyakufana nokuthi umbungayo udokotela akuthathe ukuthatha but sebesibatshela ukuthi laba bengabalinganisi la madokotela kwesinto sibatshela ukuthi njala ngamasalamisi manje abantu bakithi bakhanye ngentolo ezibazithanda.
Umnumzana Ndlovu uthi ngempela abantu bayazikhethela kodwa kulokwethuselwa njalo kufanele befundiswe amalungelo abo ukwenzela ukuthi kube lokuthula esigabeni.
Izakhamizi ngazama ukuzibonisa manje kulabanye abantu abadali ukuthi noma ebona ukuthi lento leyi imusa egodini njalo esebezwile lama video lama clips amanye ama audios engangibathumela wona kodwa ngaya ngafonela umsakazweni ngapha ekhaya banjela ukuthi kuyabophisa umuntu onjalo liyam reporter but siyamangala abantu laba lokho beqhubekela phambili bengafika bayethusela umuntu njengoba abantu bayethuselwa kudala ngalesi sikhathi sokudlakela olwakela bakhona ngama 80s abantu lokho besesaba kungafika umuntu abantu abayithusela ukuthi liza kufa lonke lapha lingekele ukubuya kuthika mntana. Abantu bayahamba, abanye behamba ngoba befuna njalo besilwa labanye omakhelwane besenzela ukuthi bayeqanjwe ubuthakathi. Abanye behamba ngoba kuthiwa ungasala wena ungayanga khona uLondofa, ungahamba wena kodwa ungayanga ufika kuthiwa uLondofa. Wonke umuntu akulawo umuntu osele ohambileyo khona ngale wonke ubhataliswe, ukubalisela laye usebhuku lapha abagangela khona, laye bekufuneka inkomo ephilayo kuye emzini wakhe. Abantu bakhonjelwa ngemini ukuthi ubani uyaloya, abanye sebeze befisela labo nina abaqanjiweyo ukuthi baloya bethi ngangcono zonke izalukazi eziqanjiweyo zife zonke ziphele du bazingcwabe amaviki wonke. Lokho kuphuma ebantwaneni bezakhamizi, abantu sebexabana ekhaya, sebelwile futhi kathesi nje besanda kusuka abantu sebelwile futhi ngayo leyo ndaba yokukhombela umuntu ukuthi uthwe ngumthakathi.
Omunye umhlali walindawo wesifazana ubikwa ubesexotshwa kulindawo ngoba kuthiwa uyaloya. Asenelisanga ukukhuluma lenduna kanye lomlisa walindawo ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, ngingusithandekile Mhlanga.
Siyabonga Sithandekile. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba ajiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi umthuthisi womthethwandaba weHarare uMnumzana Mugobe Moringani ubotshiwe izolo esetheswa icala lokukhulula izibotshwa ngokungekho emthethweni. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi ukhetho lwebandla leZANU PF ama-primaries awenziwe ezigabeni ezimbili eHarare azaphindwa njalo ngoba kwaba lodlakela lokucilibezela. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Kileva kitilonke mthoka zonke tsikelele esihloko silalele ezekuseni siyabonga bathi bangela basiphukela zonke nje kangi qalisele enkulumeni yonke wethu loti izaphu iphelela emathebelele ndikuphela okuyikho kuyenziwa amarapi iliqiniso izaphu ayifuna ukufesa iqiniso lokuthi ayilasekele kumbe ayilabantu abayilandi la emashona lendi yona isemathebelele emashona lendi ngale bayenzwa kwabo okutshontsha khona kwesikuzwayo qhamuka manje lokho lesizuza izaphu ilothando lwabantu kodwa ayilivumi iqiniso lokuthi khona yona iyefana le MRP ilwela abantu emathepheleleni iyenza sengathi ilwelizwe lonke akukho kanjalo engikwanisi amashona kulaleli lodwa elingafuna ukuthi khona indebele liphathilizwe lelana ngoba soze betshontshe kahle. So kuyafana abantu bakhitha iqiniso asiliyeke njengoba linjalo abantu bezaphu abayekeli ukuloke bethi balwela iZimbabwe yonke abakhuluma iqiniso ukuthi balwela abantu bakubo andibona baloseke lebantwini bakubo okufanayo nje neMRP.
Siyabingelela emsakazweni siyabonga ngomsebenzi sibingelela abalaleli umsakazo silusizi kakhulu ngokuzwa abantu bezanu bepheka amanga angaka bethi abantu abe-CCC babophise uJob Skhala ngendaba zokuthi bayesabudu lesupport. Lowo muntu wezanu opheka leso story leso leyo nkulumo leyo hayi usaseyingane akakabona ukuthi abantu bakuphi. Uyayela ukusitshela ukuthi bona beyizanu ba lutha lonke igold le Diamond besiye emazweni besiyalithengisa emazweni bethatha imali befaka ekhwameni zabo bengalandaba lokuthi ingane yeZimbabwe izophuzana amanzi awekho emadamu kodwa begijimela ukuthi becabane bangaqhatha iTCCC amaleaders eTCCC elowodwa kuthiwa omunye uthi ule support kulomunye omunye ubophisa uJob Skhala ngoba ule support bayitshela bani leyo nto eyibungane obungaka amaZimbabwe asehlakaniphile iChip politics yabo la leyo ababeyenza kudala ngebalungu. TCCC manje basebenzisela ingqondo. Awulamuntu uyavotela izano yamasela le akekho olengqondo. TCCC lonyaka ayila challenge. Makuthiwa kule election okuthiwa ikhona i-free and fair election lonyaka bazabona amazonke. UChamisa ewina more than 70% or more than 90%. Le 10% kuyabe ngabangani bakhe umnanga kwaba bemvotela bonabo atshontsha lapha igolide kuphela. Siyabonga.
Basakazi beStudio 7 sanibanani kanye nabalaleli ngokunjalo. Angihlale phezu kwedaba angachitha. Ngiyakhumbula ngo-2017 makususwa umgaba esikhundleni but laba bamsusayo bathi sokunezigebenga ezi around upresident yikho bemsusa esikhundleni sesibona le nto yayenzeka ngo 27 nansi Al Jazeera isisikhiphelile khona sesikubonile ukuthi kunabantu abasebenza lo president uelizwe kube yibo abatshontshela ilizwe kwayena la upresident involved ekutshontsheleni kwelizwe umnotho welizwe nje ubhidlika yonke into ezimbabwe ingahambi ngenxa yokuthi kulabantu abasarounded upresident kanye naye upresident abatshontshela ilizwe ezimbabwe kulanto ehambayo izibhedlela zilamithi umgwaqo ifile oteachers amateacher waholi amanensa waholi kodwa mabethu bafuna imali kuthiwa amasanction kati ke akula amasanction amasanction kucatsha ngomunye ilizwe litshontshelwa ngwena lotu ngumholi wa labangani bakhe hayi akariza yini ngabe nje kuthiwa yena uyacabanga kahle uvele ongafanelanga dinga ukuthi ezeswe ube fanele ukuthi yena azicabangela azisukele ngoba ubugwelegwele bakhe bonke sobubonakele
yebo Studio 7 lapho nje ngiyalibengelela abantu nomusa siyeyi lapho ezimbabwe sesikhathazekile mina nginesimanga labantu wakithi esindebeleni lapho wayakhala ngomnankaza ukuthi ibhalagwe waceda abantu ebhalagwe kodwa kathesi wabhizi ngaye angikwazi kumbe kulo omnankaza wayi-3 kumbe wayi-4 angikwazi ukuthi wafunani nje kuye yeyi kumbe yiwo amalembu awo lawo ahambayo kumaprofita awo lawo ejohani masoyi lawo ningabe segqoke intsalu nemakhepisi ingqondo zisezithathu kuthiwa abantu kakuthandazeli ilizwe bona abantu bethandazela okokuthi sibulawe omnankaza awini abantu wakithi nje hayi 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 wathi amashona la amashona ayenzeni bona yiwabhizi namnankaza kodwa umnankaza kuthi ugcwalise ibhalakweli ngomnankaza onjani lo akawakwazi nokuba amafapha anto esindebelezi angapho ngokuthethisa amashona amashona omnankaza wasamfuna bona yiwo amfunayo khona
hayi mina ngimangazwa ngabogogola kulabo kathi bona basuka nini ezikhundleni barizena nini imisebenzi kambe abantu abahlala ezikhundleni beze beguge becine bengasaboni amagama abangcolile kathi into abayisaba ukuthi bethiye izikhundla yini ngokungabhekisisa intsha laleyo ntsha yezanupf kayisebenzi abasuke ezikhundleni babhodabhoda yonke indawo omthuli mncube sevotelof ngapha betshontsha izimali ngapha sebefuna ukuvotelof utshela abantu ukuthi uzobayenzela i-wifi yamahara i-wifi yini lempilo yomuntu ungacathanisa i-wifi nempilo yomuntu abantu bengahlala bengelayo i-wifi into ebalulekiyo empilweni impilo yomuntu ukuthi abantu baphila ngayo bayasebenza na imali balayo na nothi ukutshela abantu nge-wifi yamahala bazothi bengalamafoni behlule ukuthenga amafoni ekhaya loni ilizwe lehlule ukuthi libayenzele amafoni bekutshelwa nge-wifi i-wifi badla yona le wifi yamahala abantu bakithi kabake beyekele ukurojwa ngamasela wezayo abantu bakithi bevuke bevuse umqondo ulungiseni ilizwe ilizwe libe right manje umhlaba wonke uyakhala all over ukhala ngokusela kwenkomo inkomo zitshontshwa yini ngoba nabo omnankaza ngobugawulela abo juze yibo abatshontsha inkomo kodwa kwenkomo siyakustop okwenkomo ozazi ukuthi wavula ibutcha yenkomo zokusela siyakustopha kwenkomo ngeke sisebenzele amanye amantu lokho siyakustopha lo ngeke sihluphekele kuo
emsakazweni kastudio 7 ndinjani kulo ndoda okhuluma ekuseni namhlanje kuthiwa ngubheka impilo wathwathi othe izaphu nemthwakazi zikhankasa emathebheleleni hhayi yeyiwona umbono wakho ye siyawuzwa mpela kodwa thina nje emthwakazi vele savele saphumela egcekeni ukuthi thina sikhankasa emathebheleleni kuphela ngoba vele silwela abantu basemathebheleleni kuphela angeke sikhankasa emashonaleni ma sesikhankasa emashonaleni base sikhankasa silwela abantu basemashonaleni thina silwela abantu basemathebheleni abancindezelweyo ngomunye umhlobo so kumele kuzwisile ukuthi thina singamthini MRP Association National Party silwela abantu basemathebheleleni kuphela wonke umhlobo osemathebheleni sabulwela lapha hayi izaphu ilo izaphu lokuthi national kodwa ikhankasa emathebheleleni kuphela hayi izaphu vele isinto yafayo nje liya MRP ezenzela abantu ezingcono hayi izaphu hayi izaphu vele iyinational nje ngomlomo kodwa ngezenzwa kula nto iyenza phela izaphu
ndingelele enkundleni ngabe litshona njani lonke basakazi ngithemba litshone kahle hayi ngiyamuzwa ugawule lapha uyahlafuna akufanani mnumzana gawule ngabe kuthiwa khona ezimbabwe umongameli engayenza amacala esesihlalweni uma esephumile uyabotshwa ngabe umgabe wabotshwa ngoba umgabe ngumuntu owaguguda abantu ebabulala abantu ngesikhathi segugurawunde esebenzisana labona laba abaphetheyo manje yindaba umgabe engazange wabotshwa ma kuyikuthi umthetho usebenza ngaleyo ndlela lalo phetheyo ngicabanga ukuthi umthetho ngabe ufe ngabe kazange limfake amasotsha azange amfake esikhundleni ngoba naye ulawo amacala unawo amacala kodwa ke into eyenza laba abantu bengaphumi ezihlaleni baze baguge babalekela wona lawo macala ukuthi kube sokuthiwa hhayi sebugile ngakabotshi ngoba sebugile umbuzo enginawo nanku umuntu engathi sebugile ekodlwengulwa wenziwa njani uyayekelwa yini ngokuthi sebugile ngicela umphendule khona lapho gawuli
Studio 7 sanibona yaphila ngolise bonke abalalele semakhaya kanye nomthawa zonke ejile bengithi ngiphendule lo unkomo lo wabekhuluma ngokuthi izani right terms abantu into eziright and yenza kahle zana wena baba siyazi ngamani ningabathengisi bakithi esindebeleni kodwa ndlanini kahle imali ezana not at least tshela ukuthi abantu baphila kahle eZimbabwe sihlupheka kangaka kumanje sisemazweni kungenxa yezana kodwa-ke lina azazi litholani kuzani ndiyayincoma lithi right kunini izani yabuza kumanje nabo 40 something years lutho ayikho into yakuyenzela yabophapa mani bantu bezindebeleni alikho ishona eliyofaka ushintsho kithi ebantwini besintwini ndingakhohlisanini
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owayengumongameli welemelika mnumzana Donald Trump ukhangelelwe ukuzinikela emapholiseni awe-New York lamhlanje kudaba lwakhe lokufumbathisa untombazana aya laye emacansini ngemali yokhetho. UTrump ulamanye njalo amacala adlula angamachumi amathathu akhangelane lawo. Izolo usuke edolobheni leFlorida esiya eNew York ukuyazinikela emapholiseni lamhlanje ekuseni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Ukubotshwa kukaTrump kuyinto ekhangelwa ngabantu baseMelika ngendlela ezijiyeneyo. Nxa useceleni likaTrump uzavumelana loTrump ukuthi he-politics. Kodwa lapha mna mbona ngani iNew York lapha abotshwa khona balandela umthetho. Ngoba kungubani lobani obekwenzile ekwenze ngesikhathi se-election njengendlela akwenza ngayo ukuthi ubhadale umuntu ukuthi athule, ukuthi akhulume. Wayevalani nxa kungayisi. Silocha leli licala kumele ukuthi lithonisiswe lifake phakathi komthethwandaba njengoba ekutshwa angithi uzafakwa kumthethwandaba kuzayakutsho ukuthi umthethwandaba wona umbona njani ukuthi athi yena i-politics kuvele kuyikuhlala kwakhe yindlela avika ngayo loku wangena ku-politics yonke into ayikhulumayo uma abantu sebemphendula kumbe sokungani sokumbalekela sokumtshekela uthi i-politics hayi sizabona balaba abantu abavoteleyo ijury le evoteleyo icungile yabona okulethwe phambili kwabo uthi kuyinto emangalisayo kumbe kungumonakalo omkhulu uthi uTrump angabotshwa kumbe engabotshwa
manje nxa ukhangele wena ubone ngani akusoze kubangele na ukuthi kube lodlakela njengalokhu okuthiwo ngabanye abantu abathi lapho nxa ihamba imithethwandaba kuzaba lodlakela yena ngokwakhe uTrump ayelutshotshozela.
UTrump nxa sonke isikhathi sesendaweni lapha angamanga khona kuhle usuka aqoqe abantu ukuthi kube lodlame kube lodlakela kodwa akuyakhohlwa ukuthi kungonakala kuzakuye futhi kumlethe kumthethandaba ukuthi yena nguye owatshotshozela abantu ukuthi kube lodlame kwalesi sikhathi mbona ngani udlame lwangkhona lunqazela ube khona alusoze lube yilolwane olumangalisayo njengakuqala lolwaluko luka-January 6. Abantu sebekhathele labanye labo sebevula amehlo sebebonile ukuthi ubaba lo kantina wahlala engofuna udlame ngonjani ukuthi abanye abantu kathi sibabotshiwe basemajele abanye balindele ukuya emajele ngenxa yokuthi bangena udlame olwalubizelwe nguye uTrump. Angiboni lokuthi futhi eNew York le ukuthi uzusuke uyetshaya udlame eNew York uzakuvela ngaphandle kwezinye indawo ngoba uTrump ekhaya New York kulikala isapoti njenge sapoti uti ngaye utuwa kwenzakale Georgia kumbe Mississippi kumbe Tennessee kumbe Texas ulitame belunga wakona wabayikula pula watu wamsapota kona kutu wakamboni ngale utu uzawa lo tlamoru mangalisa bagi baza mabandu lo uti bendandelela uti FBI lezi nyilanganiso ze security bezikhangeleli uti kuyini okwenzakalayo kuma charts lapha abantu ukuthi abantu bakhulumane bathi hayi akula okubumbayo okutshengisayo ukuthi abantu abaningi bathukuthele ukuthi bangahamba bayekwenza udlame ukuthi bancedise uTrump kulindaba yakhe.
Alo ke ngonkosikazi Priscilla Ndlovu ocubungula izombusazwe. Usigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama lami ngu Chris Gande.